umangwana uti ukatsukwere usehlale isikhathi eside engekho elizweni okungavunyelwa umthetho welizwe esithi ngenxa yalokhu kumele amise ukuncintisa ukhetho lolonyaka. Isikhulumeli sikakatsukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi bazali ndawo uzaphuma imithethwandaba.
Kani kumele upresident Kasukwere engabi khona presidential election. Thina lathi leqiniso lokuthi challenge likhulume kuhle kakhulu, njalo ijudgment izabe isikhangelele ukuthi upresident Kasukwere uzabe ekhona ekuhlaleni.
Usande uphinde watsho ukuthi kulomunye njalo umsekelo we-ZANU-PF umnumzana George Masters osebeke isicelo esifanayo emthethwandaba sokuthi uKatsukwere angavunyelwa ukuncintisa kukhetho lonyaka, kodwa udaba lolu luzangena edale ngeviki ezayo. Ukunjalo nje amapholisa awemasingo avume ukuba be-CCC baqhube umhlangano wabo ngokukhankasa endaweni eseduzane lesikolo esenyajena primary school, kodwa babikwa beyazi ukuthi banethe abasekeli babo ngamabhasi abavela kwezinye izigaba, njalo nokuthi bangajayi itoyitoyi emhlanganweni lo ngoba kungadunga ukuthula. Ingcweti ezicubeka ezombusazwe zithi kuyadanisa ukuthi ukuvinjwa kokuqhutshwa kweminye imihlangano yabe-CCC eminye ifakela imigoqo kwenzakala ngesikhathi abe-ZANU-PF bona bevunyela imihlangano yabo kungena migoqo enjengeye-CCC. Ukunje kusasa ngomgqibelo abe-ZANU-PF baya emhlanganweni omkhulu ababiza ngokuthi i-Star Rally ozakhokhelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eMagunje esabeleni seMashonaland West, lapho abaqoqe ukuba namabhasi angamakhulu amahlanu 500 azathwala abasekeli babo bebasa kulowo mhlangano. Ngimele iThuthuzevile Harare, ngimlondolozi Ndlovu.